So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 8 Nhlangula 2020 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa lo yedwa obevela e South Sudan.
Kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelaseMzantsi Afrika, kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na.
Ngemva kokuthatha amahofisi eHarvest House eHarare, ibandla leMDCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele.
Uzokwazi ukuthi ngi-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi. Wakuthangirayisaphile i-Harvest House i-ofisi le-MDCT.
Ingcweti kwezempilakahle yakwele Melika udokotela Anthony Fauci uthi inkulungwane zabatshengiselayo emgwaqweni kwele Melika phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa kungaphehla igcikwane le-coronavirus lisabalale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa. Owesithathu otholakale elegcikwane leli ngobe vela kwele South Sudan. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu amathathu i-282. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 53 abahloliweyo ukuthi balegcikwane leli kumbe hatshi, kwatholakala bona laba abathathu. Iningi labaphindela ekhaya bevela kwele South Africa batholakala belegcikwane leli. Kambe kungaba kuhamba njani? Sixoxele esikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani kwele South Africa.
Inani labantu abaphethwe ngumkhuhlane we-COVID lapha kwelase South Africa lokulikhula ngendlela emangaza kakhulu, kanye nabantu abashonayo ke ngenxa yalokho sesiyafika nje kunani lenkulungwane abantu abashonayo asebeshonile kahlehle, kanti sinezinkulungwane ezingamajumi amabili abantu abanomkhuhlane we-COVID abangakapheli, nalakho kunamashumi amabili nane cishe asebepholile. Okusho ukuthi umkhuhlane lona masibhekile lapha kwelase South Africa kusele nje ngenkulungwane ezinhlanu ukuthi kufike kunkulungwane ezingamachumi amahlanu. Ngakho sithi cha, khona ngathi kusaqhubeka kusiba kubi.
Iningi labasuka khona ngapho eSouth Africa bephindela ekhaya eZimbabwe lifika khona ngale litholakala ukubana lele gcikwane le-coronavirus. Kungakukhombani lokho?
Ukuthi abantu abaningi abasuka lapha besiya kwelase Zimbabwe noma kumbe besiya kumapha amazwe njalo batholakala benomkhuhlane owe coronavirus, kusobala kumbe benegciwane, kusobala lokhu ukuthi baningi kakhulu. Kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelase Mzantsi Afrika, kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na, ngoba kungakafinyeleli ukuhlolwa kubo bonke abantu abaningi. So kusobala ukuthi sihleli naleli gciwane ebantwini abaningi kakhulu, sinezinkulungwane nezinkulungwane ezabantu asebephethwe yileli gciwane.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulandela ukuthathwa kwamahofisi eHarvest House asesaziwa ngelokuthi Richard Morgan Tsvangirai House ngabe bandla leMDCT. Leli bandla lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. Ibandla leMDC lilamahofisi emadolobheni phose wonke awelizwe lasezabelweni ezitshiyeneyo kunye lezimota lenye impahla. Ibandla leMDCT lithi lizaxotshisa njalo amanye amalunga edale lePhalamende kodwa okunenge kuzaziswa ngemva komhlangano ozenziwa ngolwesibili. Leli bandla liyalandula ukuthi amahofisi eMorgan Tsvangirai House ayisiwo ebandla. Sixoxe lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi. Ngibingela labalaleli emakhaya. Hayi, akulona iqiniso. Ihofisi yeHarvest House libe ihofisi yeMDCT ekababa uTsvangirai. So uzokwazi ukuthi ngi-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi. BabuTsvangirai saphila iHarvest House ihofisi leMDCT.
Akhona yini amalunga edalele parliamente elizabiza ukuthi aqotshwe kumalanga amalushwana landelayo?
Indaba yamalunga eparliamente njengoba ngihlala ngisho nje iya ngokuthi umuntu yena ubehave kanjani. Umuntu engabehave lokho abakubiza ngesilungu bethi offenses against the party yikho okuzoyenza ukuthi umuntu arecall. So kuya nge case by case basis, angikwazi ukuvela ngithi blanketly yebo kulabantu esizobabiza. Kodwa sikhulume ngolwesibili kuzobe sesenza ama meetings athize njengoba sengikwazi ukuphendula ngokupheleleyo lo mbuzo.
Amahofisi ebandla asezigabeni wona lizawathatha nini?
Angithi sesiqale ngeheadquarters, njengoba sesiqedile ngeheadquarters kutsho ukuthi ke sizowathatha lawo lama kungekudala nje sizobe sesiwaphethe. Akumelanga ukuthi vele ngabe kwenzeka kanje. Mabe zibiza ama-Democrats kumele bavume ukuthi anti babe semahofisini lawa bethi yibo abakhokheli be-MDCT boqotho. Ikhothi isiphumele sinqumo ukuthi ngubani olida i-MDCT. Manje-ke njengabantu bona abathi balwisana nobudlwangudlwangu be-government yezana ngabe babonisa phela ngesilunga abathi be-must model what they are advocating, they must model it. Kumele bakubonise ukuthi nangu thina singabantu abanje.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo, umnumzana Swithan Chirodza.
Yebo mfowethu Chris, ukuthi amahofisi ethu engathathwa ngamabutho lokho kungayenzakala sibili, ngoba phela babe phethe imbhobho, thina asilayo imbhobho. Njalo thina asila dlame lokuthi singabulala abanye bethu abeZimbabwe angazange isithe ezivela ngaphandle kwelizwe. Sokusobala kuwonke umuntu eZimbabwe ukuthi vele okhuphe ngotitisi bakabani. Njengoba ubonile amabutho mfowethu Chris, amabutho efike eHarvest House ehluthuni headquarters yethu eHarvest House. Isenzakalo leso sihle satshengisela ukuthi isibongo sabo Khuphe, isibongo sakhe esamaqiniso kwezombusazwe ngesakobani, isibongo sakhe ngesakonkwena. Njalo ke yo ona lo umbuzo vele besike sathola abanye ade besinqeba indlebe ukuthi hayi bayeza ngakini kobulawa ekhona ngale, kodwa siyakwazi phela ukuthi vele bazabuya phe bencedwa amabutho. Njengoba vele uMakhuphe wayevele ecatsha ngendaba zokuthi yena uhlukuluzwa ngomhlobo, thina sasivele sikwazi ukuthi hathi uKhuphe usebenza labantu bakamnangagwa, yikho vele sasi singamfuni lapha kobulawayo. UKhuphe wayengumuntu owayelwisa abantu abephathi. Ungananzelela Chris, uKhuphe uvele kukalutshwana umuzwa echothozi uhulumende kaMgabe, kodwa emaphepheni wayegcwala emaphepheni ngokulwisa abanye asebenza labo. So konoku vele akusimangalisi. Akusimangalisi ukuthi bengabuya bezothatha ama ofisi. Into engiyaziyo engkwazi eqiniseni ukuthi kabala lungela. Bazancediswa ibona labo manje esikwazi ukuthi bangu TTC baka hulumende lo okhokhelwa ngamabutho.
Akhona yini amalunga ebandla lenu athi ase hambe kucele le MDCT?
Akekho osekhulume ukuthi uzasebenza lo mama Makhuphe. Njengoba vele sekusobala ukuthi ngutitisi wehulumende kaMnangagwa, angikholi ukuthi bazabe baningi abangakutsho khonokho ukuthi sebesebenza lo Khuphe. Hayi, angikholi ukuthi bengaba ningi. Okwakathesi isilabo yizero. Njalo singakhangela imbali, imbali yakobulawayo, imbali yemathebeleland, imbali kamthwakazi, sizananzelela ukuthi akekho umthwakazi okwanileyo sibile ekhanda ongaziveza egcekeni atsho yena ukuthi uchelesile ukuthi usebenza lalabo abahuquluzi benotho, lalabo ababe yibo ababe khokhela amabutho ombhuqazwe. Angikholi ukuthi kungayenzakala khonokho, kungayenzakala into enjalo okwamanje.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje igqwetha umnumzana Tapiwa Makanza wayesebenza legqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le MDC Alliance, ubotshiwe izolo phezu kodaba lokuloba i-affidavit amapholisa athi yayile gama lomuntu wokuzibazela othiwa nguSimbarashe Zuze. Lokhu kwenzakala lanxa uZuze eziveze emphakathini izolo wazisa lokuthi amapholisa wakhuluma lawo. Igqwetha likaChamisa Umpofu owabotshwa ngeviki edluleyo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare namhlanje.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele, la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezifika phose inkulungwane ezimbili 197 esezihanjiswe ukuthi ziyohlala lapho ezingasoze zihlangane labantu zisahlolwa ukuthi zingaba zithelelwe igcikwane lecoronavirus na. Lokhu kulandela ukutholakala kwabantu abane ababalisa umongikazi belegcikwane leCOVID-19. Iphephandaba lobulembu be-internet ele Zim Live lithi abasekeli bakamkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Linet Karenyi Kore ababotshwe phandle kwamahofisi asethethwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesihlanu sebehambise amapholisa emthethwandaba phezu kokuphathwa kwabo ngamapholisa. Ababili laba bathi kumele bahlawulwe ngoba bafakwa engozini yokuthelelwa igcikwane le-coronavirus estokisini lapho ababevalelwe khona. Njalo bathi istokisi sakhona singcole kakhulu. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kimlayezo elithumele nge-WhatsApp.
ulinjani bakithi linjani bakithi okhulumayo ngukadabe ngukadabe wesabeleni sasedandanda edandanda phansi khona lekanyandavu elupani ayi into bakithi enzwa izanu PF ayisixolele sesikhathele ngayo bakithi izanu sesikhathele siyayibona isebenzisa umama lo umakhuphe sesikhathele bakithi akisixoleli izanu 20 years sihlupheka singaphume kukhululekeni please siyayicela izanu PF siyalicela abantu bezanu bakithi hlalani phansi lidle khona okwesela kutshontshayo liphumule ngiyabonga mina kadabe ngikhuluma nise-Olivin Wodbosh e-South Africa
ngiyabulisa lonke sizwe semambali ku-Studio 7 Voice of America ngithi lonke bantu bakithi mambali ngabe ngabasemazweni noma abasekhaya noma bekhona ngenxa yokuthi abantu bakithi bagcwele amazwe wonke la ngenxa yokuhlupheka cela ubumbano bantu bakithi emambali sesilohlelo mpela lokuthi abantu sincedisaneni sibambaneni siqale ngokuthi sisize kakhulu eklinika yakithi mambali ekliniki sisize kakhulu njengokuthi njengoba sisibona nalo mkhuhlane uvama kanje sincedise kakhulu ekuncediseni izinto ezifunekayo eklinika siyacela kakhulu abantu bakithi bonke umambali yonke abazwayo khuluma ngemambali esigoqela emkhologwe matokonye majamhlophe size imambali center nabanye abaseceleni laphana kumfula lokhu esinqumisa khonane simphathe siyacela sigangatsha bonke abantu bakithi abazwayo besihawukele besize impela esiphoseleni sinayo i-account number uyasondela komunye wemambali kunaphana olaye noma olenamba zakho ubuzisisi nxa ungakakutholi siyabonga okhulumayo ngumathambo ujotha mabuza siyabonga ematshamhlophe
mthakazi wakithi into engiyibonayo aliyiboni ngokuncindezelwa ngabantu ababuya empumalanga basincindezela ungabheka mokwamanje asifuleni amehlo sibheke ukuthi siyabo ubheke ngokwamanje u-MDC Alliance kaTsandrayi le abalwayo manje upresident Shona uvice president Shona uTendayibiti ubheke kufake uWishman Ncube waba yi-vice president yesibili kunini uvice uWishman Ncube elapho engiprofesa lokhe esidla imvuthu zezinkwa ozilahlelwa ngabafana abancane abakhule izolo ebabhekile yiwo seyomvuthulela imvuthu udla imvuthu zabo uyanikezwa ephansi but kunguye abadala beku-MDC phambili ngomthokazi wakithi
yebo lenjani ngo-Studio 7 ndikhuluma lo Clever umfana wasecholocho okubiza kuthatha sama echolocho ke echolocho ephumula mission mina nitaku esigabeni kuthaku sembiria isibhedlela sethu iphumula esinyisibhedlela sethu icholocho yiko lapho enzalelwe khona enzalelwe ngasembiria igama lami ngiklebo sibonga sama sakwasibanda
hayi sikhathele impela ngamashona sikhathele kakhulu impela sikhathele impela siyahlupheka nje manje indaba yamashona manje hayi sikhathele kakhulu mani
kambe khona kuvele kuyikuyini into othwazana babhizi babulalana labantu becatshisa abantu beba abuse abantu and sikhathele bakithi siyacela lanti sincedise ingceni lingabona ngezinye indlela kube yikudla kumele sithwale nzima kuyatshaywa abantu ngapha kuyalayinela ukudla kuthiwa abantu baphi ukudla ukudla kwakhona sikubone siyaziphandela kambe lake lalibona ngaphila izwe linje sasikhala ngomgabe umgabe ke wayengcono kulalo umuntu othiwa Mnangagwa hayi bo salibonani linjani bantu besitudiyo bakithi ngingajabula nxa elami ivoyisi yayo ingaphuma hayi thina sikhathele bakithi ngezanu PF mina lo ngazalelwa kuzanu PF sengikhulele kuzanu PF ngazala abantu abami zanu PF kanti kuzaze kutshintshe nini kwamanye amazwe wani kuyatshintsha ukuthiwa kubizwe ngenye indlela kanti kona izanu le kuvele kuyikuyini yena uma ithokozani khuphe utheni uyavotelwa ngubanxa yemicabango hhayi nasikhathele bakithi akuke kutshintshwe sike kusibonela uchamisa umntwana omncane sikhathele ngamatsotsi ezamphilo.
Yebo yebo, solibengelela besitudio 7 abasakazi bonke nabalaleli bonke. Imampofu ngithi njengabantu bayita ngamademo ngabantudemokrasi MDC kachamisa abantu balole democracy. Iyomangalisa ukuthi democracy yakhona ikuphi lokho engena esikhundleni ngodlakela ngempi ifuna ukubulala ukhophe. Siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izimpi zakhona. Lawa bayangisa laba abantwana bakamgabe kenje vele umgabe G4 wayeshiye ezandleni zakhe. Yikho-ke behamba ngezeluleko zikamgabe nokweza kukamgabe bayangisa njani bayangisa odlakela lolo abalwenzayo lolo. Kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhuluma abantu bezimpi nodlakela bayangisa lo. Pho ngabusa umgabo ozabangcono phela kunaye phela umgabo omncane lo osakhula lo oshamisa eyangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ngithi abaxekane le nto zodlakela oshamisa
ayibona nto basakazi esidesezeni. Siyacela sibili ukuthi umama uMakhuphe akayekele udoktar ubaba ngesemthamisa akamthiye sibili. Siyacela sibili akamxolele akaxolele alayeakayixolele kakhulu ezama ukuthi ekuthumbayakhe akubuyele emuva kucabange kahle sibili alungisise ikhanda kahle kancane. Hhayi yabamonzela singazesihluphela ehlupha abanye abantu sibili kakhulu ngoba hayiaya lokho akwenzayo kubi kakhulu kubi kakhulu kakhulu akwathi futhi zomunye umuntu socabanga nje ithabisa kwini kahle sina umthabisayo kahle wazama ukuthi bakhumbule kahle bacabange kahle babise ezingqondo zabo emuva fake bakhule kancane singabantu abadala. Hhayi hayiayayaya asinte right sibili hhayi lokhu hhayi lingafaki ibandlela lekusalo lezanipiyofulela hhayi lingalifaki lapho wakhuphe uyasabanga isikhanda nje kuphela ngisima ngokusekela amasota futhi angamapholis. Hhayi ngazama ukuthi sekele kusukuluza lapho azama ukuyila siyacela sibili azama ukuthi asebenzisa isikhanda lapho abona ukuthi amavota azathola ku-2023 ayangazi azama ukukhankasela ibandla lakhe ukuthi ku-2023 lingene alethela amavota akhona ukuthi abezehlungzamaphati iphathi ke-alliance. Hhayi
kodwa uyazi phela le nto eyenzakalayo eZimbabwe luhlazo kwenzakalani shuwa mali senze isiphithiphithi esingaka mpela lilwelane kanti lalo jahati chamiso lilwelane. Hhayi uyazakelekela into lezo mani. Hhayi ubona seliqala uhlale ihlupha nalalo muntu lifuna ucela selimchaya njengothwangiraya angisho akelekele into zenlezo. Hhayi uyazi ungafundi sometimes kubuhlungu yazi ngangifundile ngangihamba ngiyekuba ngibe yipolitiki yeZimbabwe ngiyekulwa buhlungu njalo ngele simo seZimbabwe. Uyazi ma ngicabanga ukuthi iZimbabwe ubaba wayelisrotha leZimbabwe walwele eZimbabwe wacela inyama le till today angikwazi ukuthi ukuphi kulelo lizwe. Hliziyo yami buhlungu blind ma ngicabanga ubaba walwela iZimbabwe impi elishotsha khonalo wanyamalala forever till today.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela kumanye amazwi ngamafitshane. Amapholisa ezigaba zeMelika ezimbalwa abhuqe phansi ngamadolo etshengisa usekelo lwabatshengisela phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa amhlophe. Izizalwane zakwele mali ezifika phose amakhulu amabili i-197 zize zabuyela ekhaya zisuka kumakhelwane eNiger lapho ebezivalelwe khona kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration yiyo ephathise abantu laba. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ukutshengisela kwabantu beMelika phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa kuqhubekele phambili izolo lanxa besekuthuli kungafani lokwenzakala ngeviki edluleyo lapho kwaqhamuka udlakela. Ingcwethi yezempilakahle uDokotela Anthony Fauci owakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela imizamo yokulwisana lokumemetheka kwesigcikwane le-coronavirus kwelemelika wazise ilizwe ukuthi ukubuthana kwenkulungwane zabantu betshengisela kulakho ukuphehla leli gcikwane lisabalale ngamandla. Mana ingoma yeThembe Monks. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus bevela kwele-South Africa loyedwa obevela e-South Sudan. Ngemva kokuthatha amahofisi awe-Harvest House eHarare, ibandla le-MTCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.